DC ndini Tanono Kawande.
So kuizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande. Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 6 Mfufu 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje kulokuxokozela kubandla lezivaphu, abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangilizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwesibangilizwe seyi-opposition i-president owezapho. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngu-president welizwe. Wayengu-president welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMatabeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, siye saba namareporti abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibili.
Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Baphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuxokozela kubandla lezivaphu, abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangilizwe Nkomo umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni Ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amanye amalunga ezapho athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wazaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise omunye uJoshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwesibangilizwe seyi-opposition i-president owezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe ngu-president welizwe. Wayengu-president welizwe nguyise. So kade yena bamlindelene ini yakhe lindwa ngamapolice estate yena opposition ukuthi iopposition ofulumente. So mina ngale indlela kangidoubtise ukuthi usibayilizwe kuthiwe opposition lead. Ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa idog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifuni lo SG wakhe kabahambi ngoba abazanga ukakhiphat bazodiliza. Thina sihle ngomethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona. Kunganana. Ufunza uSibangilizwe into engekhoyo. uSibangilizwe kazi lithi umntakamlimo. Kazi lutho wehluleka lokukhuluma. Ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile. Athi khona khona uPresident uyagula kasoza kwansi ukukhulumuza libingelele emangcwabeni. Asuke umakhulume kodwa ukathi uVice President ekhona. Manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikitha ukuthi uNkomo akhithwe uNkosazana Gertrude Ncube odabuke esiqintini selupane.
Sathi sifike eKhethweni sathola ukuthi abantu ababe bhasiwe ababe buyile. Ngabuza mina ukuthi laba bantu laba bavela ngapi ngoba elupane it's very difficult ukuthi uthole umuntu okhuluma isiShona. Abantu abana bagcina sebe demand izinkwa ukuthi tawane njara tavira kare takagara panapa. Ii livela ngapi bathi tatorwa ku Blue Lagoon tina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma manga mina zapho i revive we yimi ibe ngingomunye wabantu aba revive zapho angimfuni
amalunga amaningi emandla lezaphu axotshwa amanye akhitshwa ezikundleni umongameli wezaphu omutsha owinto ekhathaza ezinye inkokheli zaleli bandla unkosazana Live Nethuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo
phela ndaba mpophoma district secretary mina into engani ayimphathi kakhulu kuzaphu okwakhathesi kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa kodwa kathesi kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi siyabe sikhala ngabantu abaxotshiweyo cela kungabi lokuxotshana kuzaphu
esobeleni semathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele masi-divided sizasebenza njani mavele singazange sabambana vele akula lapho esizayo khona kwaye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho ma esehluleka uyayekela ma ukukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphu iyiphathi esiyithembileyo iye besiyifuna ukuthi sifele kiyo la bantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje ma isisenze nje so akukhani ifuture yayo ukuthi iyangathi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona kungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kalaplani
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafutini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa umongameli waleli bandla umnumzana Sibangaliso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki leyo ephelileyo besile mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi i-National Executive Council the National People's Council zilandelana amalanga ngelanga lokuqala-ke sabona kasekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni hayi kwabani-ke nomsindo kwampana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa
unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi ngalasikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngiyibisele ebantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa e-Congress izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu
amanye amalunga alihlanganiso aphanyeke udaba lolu emthethondaba icela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimele sito 7 kobulawayo igabula mhezi achisa Sibanda
indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu siqoxe lomela lesi sigaba edalele ePhalamende unkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba
umumo wemaphandleni welezansi leMandebeleni awumanga kuhle sibili hayi indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo hayi sokunzima sibili abalimi sebephila ngokufida izifuyo labayo lokuzama ukuthi khona bedule kudinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinathe amanzi ngoba hayi sokutshisa emadlelo sethile into ezinjengazonezo hayi indlala emakhaya sikhulumi sike saba namareport abantwana abahamba esikolo bengadlanga abanye begcine beseyinta abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle so hayi isimo sibi sibili
manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga ziphila njani zona izakhamizi
ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhone ukulonda kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni ni la laba bala bantu anabanya wasebeze wakipa bantu anezgolo ngile mizi pose emtato emine sejuwe kusia kubonswazi eula bantu anaengi wazi wasebe kichwe zgolo sebe hanjuse kanyenu utibaye chegecha mwaba umumu wankaya weyabunga savumi so hai gulobu nzima sibilivi na umama bona nguwabo sebe hamba uchikona baye kuta bebe za mutu kona bepili sizi muli uutengisa la weyabontu mtu onge se tengisa awandu wengaze beza mutu otini stengise la ati siti bayabolelwa amakhabishi ne into ababezithengisa so haya uma ngakuhle ngempela but esikwazi ukuthi ukuthutha lo ngebaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezidolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikristi akula inhlanyelo esithe yaphiwa abantu bahlala bekhala ukuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivame ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngkwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababevele bengelezi indlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhanyelane lentengo yenhlanyelo intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bathathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalimi ekhona even indawo ama fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayihlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajayele ukwenza nyabo
hayi lathi siyabonga lo ke ngonkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMathepeleleni South edalele parliament Inhlanganiso yeMathepeleleni Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi lesiqintini sebhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iWest Collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu ugena kumete weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubudget yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023
ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo yisho seni
njengenhlanganiso yeMathepeleleni Institute for Human Rights inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathe sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ngane zimqoka okumele zibe khona kubudget ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama-waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayefaka labelali paper elikhankasela ukuthi ama-waste speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kuliwe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abatsha
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina ke njengenhlanganiso elephi iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyango unyaka oza. Phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina akakube khona imali ezabekwa ifakelwe
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela, ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempela sonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edale leCentral Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezivalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo nilapha egoli bakwethu. Engakho ke lapha kubulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permit la akade kuthiwa azophela ngoDisemba asengezelelwe ngezinyanga ezingusikisi. Hayi ke sikuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona yokuthi abantu abasimele abathi basinele ukuthi udiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zamapermit, yibo abaphethe yonke le into yamapermit. Kodwa abantu beMathebeleland kuyona lawo into yamapermit leyo ba less than 10%, kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi bahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu besindebeleni abeMathebeleland bancane kakhulu inamba yabo elamapermit la bancane kakhulu, less than 10%. Ina kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubulweni Mathebeleland baziphilela nje ngonkulunkulu la eSouth Africa. Abanye sebezibazama lokuthatha ama-idea la eSouth Africa, baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa laba abantu okumele ngabe bayabamela, bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle, ngoba abantu beMathebeleland lokho ekwaqalayo akula muntu obamelayo kule ndawo le, akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthathwa amapermit lawo, izithupha abantu bangapha eMathebeleland babe ngalazi zithupha bengana ama birth certificate, amashona yayela konke, amapassport yonke into benakho. So kungathiwa basimela abantu bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku Studio 7 okhulumisayo uMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siyevota, singaya vota mphela, singaya khona ukuya vota, kodwa izano angeke yaphuma lapha. Ngoba izano khangela nini ukuthi kathesa kwamanje izano yiyesiphetheyo kuzeke. Izeke eZimbabwe iyo problem. Izeke. Uchigumba lwana ukuthiwa nguchigumba uchairman wezeke lwana ngowezano. So ngaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election, babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasibonisi nje, sithwele nzima kanje. Siloku kukala inyembezi ukuthi lizwe lakithi lilinje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana yisithwa senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini lethi esibhekane nayo? Kunzima bafowethu. Ngiyacela ayibalweke la eyami li audio bafowethu, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
Studio 7 linjani lonke siwuzama? Siyaphila. Hayi, mina nginamakhala, igama lami ngiseJohannesburg. Abanye bambiza bethi umuntu. So ufuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha uhlabuthi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluzama ukuthini kumbuzamani yena kuyiphi party enalotho njalo. Ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abenzani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga. Ama-RP lawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo. Amuzwa ukuthi uzama ukuthinta uba kade kuyiphi party yena wakhe nkovuka kuyena kuyiphi party ngoba amuzwa ukuthi uqondele. Kazwakali kade kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthiwa umntwana wakangqondo ngoba kuzwakali. Lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support party. Abenzani nabo mafu support epha bakhuluma ukuthi ndibaza bakhuluma maba bengakhulumi iStudio 7 yezweni hambi badinga ezindlini yabona
linjani emsakazweni kaStudio 7 abasakazi bonke abacolekileyo kunye nabalaleli bankulumagumbani umanomhlaba okokuqala ngizothanda ukuthi ngiphawule ngezwe lezimbabwe lokhu ngoba ngingasuke ehlangothini lezimbabwe ngalo ukuthi uyabona ezimbabwe emahlabezulu ngale vele kunzima ukuthi ilizwe lelana lilungi ilizwe lezimbabwe lelana ngoba abantu bangikhona abazimbabwe labana ii-politics zabo yizo ezilibhongoda kakhulu okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke umnankagola wechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana sokuze kune 20 years bengabantu abalwisanayo ngibonetshineyo ngezombusazwe kodwa uzofigana ukuthi kakule ngifuna ukodwa abakuvumelanayo isisiyakwasiya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe lezimbabwe kodwa uzafigana ukuthi abezimbabwe imbono lena bayigcakela phansi abafuna ukuyamukela izame la iyakwanisa ukubuya le mbono emihle engathi lize kodwa uzofigana ukuthi abantu besisi bayigcakela phansi imbono lena kunzima ukuthi beyamukele uficane sebetshaya itoyi toyi bengaphandle kwelokhu vele kwephalamende kodwa edi the end sofika ama-election sebekhala ngama-reforms kade ilithuba lokuthi loyalelana belungise indaba zama-reforms abuwenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho kanti bona bengabantu banye bengamashona ijuya abalifungayo ukwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi kuyini beze bedlula kusakelayo lo mgaba abathi bebona ilizwe lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekile impilo enhle amashona yazi ukuthi ngabanye abantu labana mina ngokamthwakazi thina singabakamthwakazi njalo laba abagxekela umthwakazi phansi umthwakazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lahle libuye into esiyikhangelelayo njalo lingabi khangele ukuthi lithi kwakhona kupresident sivotele ubani umnankagwa uma sivotele uchamisa thina njengompresident asivotele umuntu siyakunjalo sonke abakamthwakazi ngoba upresident ngoba ezimbabwe thina abakamthwakazi sikhangelela ukuthi sithole umacounsili lama-MPs esizabavotela ukuthi betshele umhlaba ephalamende ezimbabwe ngalo ukuthi thina njengomthwakazi sifuna ilizwe le so-ke ngithi ngiphendule laba abantu abathi kwakhona umthwakazi kupresident uzavotela ubani sonke abantu bakamthwakazi akula muntu esingivotela kupresident upresident wethu nomqondisi akangeni ukukhontesta ngale zimbabwe pho ngiyabonga okhuluma yimumpo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana ayafanana siyaxolisa kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubeke-ke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona lanxa iminingi kanganani sizazama ngamandla ethu siyabonga lingadinwa lakusasa kwezemelika elemelika lithi kumele ele-North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinywa izikhali zalo ze-nuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele-North Korea ngomvulo likhuphule ibhomba lohlobo lwe-missile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine kubikwa amasotsha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasotsha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngokubona kwami embona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani ngoba ayithi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama western countries abesesithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke lawo khona ngasho ngoba khathesi bayasekela iUkraine bayisekela beyibabysitter njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku langapho ubhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela. Uwethusela wakhona okunye kungathi kuyikho khonokho ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kakasalwa. Ngoba nxa esilwa angeke edlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu esenuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu senuclear kwaye kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine. Ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-East ayefike e-West ayi South ayifika ngani kodwa akakwenzakalanga konke khona lo. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonoko. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonoko ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali senuclear khona phana e-Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the flock of an innocent child, and everybody's watching. Thank you.
nowhere for us to go, and we will run.
There's fire on the mountain, ingomaga asa, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama ngo-half past seven. Abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela, lingazilalela ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.